abantu abakhulayo basuka babe lokwesaba esikhathini eziningi. Sibe ne-political violence eningi eminyakeni edlulileyo. So abasakhulayo basuka babe lokwesaba, njalo kulabanye ababona vele kungabathi politics babengazwisisi ukuthi kuba affecta njani.
Kodwa lakathesi yini umumo umubi kangaka elizweni? Bakhona abasakhulayo abalokhu bengazihluphi ngendaba zombusazwe la ngendaba zokuvota?
Kakhulu bakhona baningi kakhulu, kodwa bona kuqakathekile ukuthi sibakhuthaze ngoba kathesi bona bazibona behlupheka nje ngendaba ze-economy, kodwa bafuna ukuchasiselwa ukuba kungenelana njani lendaba ze-politics, indaba zombusazwe, ukwenzela ukuthi bona bephatheka labo.
Ukhona kuyini okungenziwa okungenza abasakhulayo bavote ngobunengi kukhetho luka 2018?
Kwenze kahle kahle lokhu mina ukuloba kwami ibhuku nje ngokunye esingakwenza, kodwa kufanele kube lama-outreach programs afundisa abasakhulayo ngendaba zepolitiki eziningi ndlela abangaphatheka ngazo. Njalo ngibona wona ama-political parties lawo awayenzi okwaneleyo ukuba bakhuthaze abasakhulayo.
Isithini isihloko sogwalo lwakho njalo luphuma nini?
Isihloko sogwalo lwami isithi lona The Political Dilemma. Lizabe luphuma ngomgqibelo ozayo 4 February, silukhiphela e-public library, uBulawayo public library.
Ngezinye indlela uthi wena lujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukubana baphatheke kwezombusazwe njalo bavote?
Yebo kakhulu, ngokokuqala nje lokhu, ngithemba sizoba lezinye indlela zokubakhuthaza.